indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo, and okwesibili kasize sibakhambe because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali yokuphuma ezindlini semsebenzini, futhi ukuthi layo asilayo imali yokuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Odokotela abasanda kuphutsha izifundo bembe phansi besithi abasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
Bona labana abangcono abama-60 ngoba umuntu engazisebenzisela kantanga i-DPI. So ngezinye indlela i-punishment yangkhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fix, ngoba ku-fix ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadile, then abama-prepaid babazoba ne-problem.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezisa abawachaphazayo. Ukuhlangana kwamalunga edale lePhalamende leSenate eVictoria Falls behlaziya ngoluhlu lwendleko kahulumende ibudget ezayo kusolwa ngabaningi besithi kuchaphaza imali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda kuphutsha izifundo abehlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bembe phansi besithi abasoze bavume ukuthoniswa ngabahlangothi lweZimbabwe Health Services Board olubabhalele lubazisa ukuba kumele bazochasisa inyathelo labo lokuqhubeka bengayi emsebenzini okwinyanga phose ezintathu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi uhlangothi lukahulumende olwe-Health Services Board alulalungelo lokubathonisisa njengoba lungasebenzi ngendlela. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, ZADA, uDr. Mthabisi Bebe ulandisa phezu kwesinqumo sokwala ukuyathonisiswa ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Asoze sihambe because one, ibizwa ngu-employers, ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo, and okwesibili kasize sibakhambe because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali yokuphuma ezindlini semsebenzini, futhi ukuthi layo asilayo imali yokuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Lesi sinqumo uDr. Bebe uthi sithethwe ngemva kokunanzelela ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa inkinga abakhala ngazo ekhetha ukubethusela.
Kulida wethu wapho ngupho ngopho ngudisappear wa-abdata. Kuqeda ngu-abdata khonapha bamnyalela ukuthi elashwa waphuma nzima. Baqeda khonapha basihambise e-court, even though bekwazi ukuthi thina senza izinto zonke ezifunakala umthetho futhi singena ku-strike, but basihambise e-court. Basebebuya la ma-disciplinary hearing yabo nalawa futhi, so thina sesikujayele lokhu kwethusela.
Uthi bazoqhubeka bengayi emsebenzini zize zilungiswe inkinga abakhala ngazo.
As long as nxa lunga-adresanga ukuhlupheka kwethu esikukhayelayo ngamalanga amalanga empilweni, asoze sihambe emsebenzini.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwe-Health Services Board, uDr. Paulinos Skhosana, uthi kulilungelo labo ukuthatha inyathelo lokuqhuba leyo mihlangano.
First, they don't respect the rule of law.
Vele kabawuhloniphe umthetho laba bantu. Kabazange basihloniphe lesinqumo somthethandaba we-Labour Court. Asazi ukuthi basani umthethandaba na lapho ikhangela udaba lwabo. Siyazi ukuba kabasoze bawulandele umthetho, kodwa thina akusihluphi lokho. Sizoqhubeka phambili ngokubazisa ukuthi bezokuma phambi kwedali lethu bathonise ukuthi basho ukuba bahloseni njalo kuyini abangakho.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japhet Moyo, uthi lanxa umthetho obavumela abe-Health Services Board ukuthonisisa izisebenzi zayo akaboni kulungisisa uhlupho olukhona.
Okuqakathileyo ukuthi nxa usuyitholileke ingaba i-judgment ngoyifunayo kuza kwenzani ngayo. Okwenzakalayo nje okwamanje ukuthi loba ungathi ubaxotshile kumbe bakhona babuyile bazozidifenda kumbe ukuthi ubaxotsha bengekho akuncedi ngalutho ngoba phela kasoza ke ubaphakamise lapha abakhona ezindaweni zabo ezishiyeneyo.
Inyathelo eselithathwa ngabe Health Services Board umoya uthi yisibonelo sokuba sebeswele ababacebisayo ukuba baphathe njani udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umthetho uzakunika ke ilungelo lonke njenge-employer ukuthi nxa umazisile umuntu ukuthi kabuye ku-disciplinary hearing engabuyanga kufanele uthathe iqhinga olukwanisayo. Ubususenzani ngemva kwalokho? Nango phela kabuyanga lowo muntu uzambopha yini umhambise ejele ukuthi kabuyanga emsebenzini? Usuza wathola ngapha abanye osuzathi laba sengibaxotshile sengiyathola ligroup eyinye ngiyifake ezibhedlela.
Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu esole inyathelo likahulumende lokuqhuba umkhosi wokufola kukhankaselwa ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu-PF iningi lazo elikuhulumende esithi imali eyasetshenziswayo ngabe yanikwa odokotela lokuthenga okokusebenzisa ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abakumsebenzi wezempilakahle abagoqela odokotela bahlanganele labanye babo abavela kweleBhilitane lamhlanje behlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe eziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-cancer. Okuvele sobala ukuthi abantu abaningi beza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane lo usunzima ukulwisana lawo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransberry ongumgcini sihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Sihlangane lengcishi zempilakahle ukuze zisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakoBulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngapha, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kulokhu kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
When they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo nokutshengisa ukuthi bazihlole njani bengekhaya, ngoba lo mkhuhlane ulula ngokungazihloli ungekhaya ukuze usizule khulu ethi lisebambile lakho kade lingeko uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngathi ngizibonile vele sengizilwa kungaselalutho kungaselathemba, but through ama-doctors bangincedisa sibeke ngaku-accepta even imuli yangikhaya ngisaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu abangumama, abantu bangibala, abantwana abenenhlanga encane because in cancer is not a death sentence.
Emhlanganeni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uZulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya kanye lokuba kuyenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasaliseki ngoba imvukuzane yevele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezise abawachaphazayo ngokuthenga adlula i-1200 watts. Lokhu kubikwa kuvezwe isiphathamandla sezesa umnumzana Fulad Gwasira oqhubeke wathi abanini bamafektali babhadala ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi inkampani le yenelise ukusebenza. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu makhaza, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okukhulunywe ngumnumzane uGwasira kusuka kubeka abantu bonke beZimbabwe bayo ku 200 units ngoba nxa sesikhanyana ukuthi 200 units yesingathi affordable ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 nje $156 kodwa sibe besinanzela ukuthi yona leyo i 200 units ayisiyo engenelisa imuli. Zikhona iy'muli ezinkulu ezisebenzisa 400 units and i-400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhanyela ukuthi usebenzise imali engaka $978,980 okuyimali abantu bezimbabwe abangelayo yonale. Ngabe bona bafaka ezinye iy'ndlela zokuthi abantu bakhwenze amagesi kulokuthi kuthiwe khona ngathengi i-first 200 units lana then i-next 200 units osuyithenga mbe next other units osuwathenga abe sedula. For instance kathesi ngingathenga namhlanje amagesi ngampela namhlanje ngomhlaka 31 so kuvele ngize ngime kuze kube kusasa ngoba kuphosa inyanga entsha khona kuyena ngibona abantu ayekuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igesi ngaphela enelise ukuthi azithengele igesi kayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili ngenyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqale ukuthenge ungathenga ka-1 beka 2 ungazothenga kwesi-3 laphana susuyabhadala ama-$3 something per unit. So kube sisiba lalaba ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78. Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kantanti i-gesi yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangikhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba le-problem.
Kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko?
Nga uzasebenzisa vele imali engange-900 ukuthi uthenge amagesi uyakuvela uhola malini njalo uyasala emalini even yona i-200 naleyo i-200 watts iyabe iyakudlela almost $200 bangaka abantu abahola more than $500 eZimbabwe because ngasikhangele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhithini uma osebenzele ezindlini zabantu anje kukhona umuntu othengisa emsikeni okumeke ukuthi laye ayigcina imuli yakhe kukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000. So yena lo muntu uzathenga njani? Abantu abantu umuntu anengathengisa emsikeni ngathola $10 nje kulula ukuqala ngoba ihamba ethenga amagedi. Indlini yakhe bekungabi mnyama. Kodwa kade sokumele aza ayibuthelela imali yakhe lani kwani ukuthi athenge 200 units. Ngoba ngabe lokhu ethenga amagedi lani $10, kade minimum yokuthenga $50. So kumele abuthelele ukuthi abe le $50, $100 imali uzayithetha ngaphi imali yonake. Njalo ngaba le $20 ayitheni. So sokumele abuthele engathengi $50 this time, athenge inye $50 maybe ngeniuviki ezayo. Ze siyathenga ukuthi yanenye iviki lyane ngali futhi ukuthi inyanga lokhu engaphela usethengeka 3 ama-charges asemtshaya khonapha. So kumele ukuthi usengena kubani, usengena kubracket lyane ye-$3 something.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube esiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane siqoxa ngesifo semvukuzane ngosuku kugqitshwa umkhankaso we breast cancer awareness month. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana phakathi kwabantu bakwele Lebanon abatshengisela besola umbuso okhona elizweni labezomvikela kuqhubekele phambili lamhlanje. Inhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch yethule umbiko othi amasosha akwele Afghanistan adale amacala okubulala abantu mahlayana abangahlomanga lokuba hlukumeza abanye bathunjwa banyamalala. Amalunga edalela eParliament kunye lawe Senate athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho kukhulunywa ngoluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo. Amalunga amadale womabili la angamakhulu phose amathathu i-300 azahlala emahoteleni aphezulu abiza imali enengi kakhulu. Lokhu sokudanisa abanye abathinga lesi sikhathi sobunzima elizweni lokhu yikuchaphaza imali ikakhulu okwenziwa ngamalunga ebandla le-MDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana ibekezela madumafuzayo endawonye lelunga lebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Ama-arms ka-state amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa kube le-judiciary yabomalawa bese kusiba le-legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina umnangagwa kasimrecognize kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakathele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela. Kuthiyene-ke umhlangano oseVictoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-MPs. Yikho lizathola ukuthi ama-MPs yahamba-ke kulowo mhlangano. Kuthiyene kulokuthi nxa Mgabe buye wazovakashela iphalamende esithi uzonika-ke i-speech thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi akasomongameli welizwe bewangena-ke ngokuqilibezela. So kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zonalezo ezimbili. Umhlangano ephathelane nephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Mnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha uBaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefollow sithiwa ngesilungu i-resort lapho okujajulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo?
Hayikho naye ukuthi ngathi general eHarare kumbe koBulawayo indawo igcwele eParliament ama committee room akhona leParliament yakwana nqabe khona bonke ukuthi behlala phansi be discuss within the building kungabanzima bahamba lapha nesaxoxela khona umgabe eHICC indawo ikhona njengoba usitho budi kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke bethawa umoya bezithokozise but ngapha sikhala ngama expenses ngibuye futhi ngikhonola ukuthi uyatsho ubhuti uDlovu ukuthi umnangakho akabamnaki njenge-MTC okuyiposition ehlaba lemvumo yokuyithatha but my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke ediscussa i-pre-budget uthula sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangakwa along the lines zena leyana i-speech ayidelivayo e-state of the nation abayiyalayo so kuyacontradicta kuyacontradicta manje pho bahambela nxawu vele kusaliwa konke okusuka kuye akuvele kwaliwe across ongakuthi vele ekugcineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-MTC iphume completely eParliament ishiyane leParliament ngoba kusizi ukuthi kunenge okukhontrolwa nguyini nakakho eParliament but ngapha at the same time enganawo kuyasibisela emuva nanxa sikhangele so ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya hhayi akuhambi kuhle akutshengisa ilizwe i-position eyiyo kanye efunakala ngabantu
nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho
kuthiyene umnewethu ufuza kumele kunanzelele ukuthi kuthiyene umnangakho ukontrola ku-executive i-government uhulumende then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende aku-legislature eParliament ikho business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho ikuscrutinize i-budget naleyo evela ke ku-minister of finance bayisole lapho abayisola khona ukuthi ilungiswe bayidebhethe bakhangele bathi lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela enjani nxa bengaphuma khona phana kabe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy sesibulele enye i-amo ye-state kutho ukuthi-ke uye-executive omthuli laba mnankagwa babe sebesenza ibhajethi baselaba bayi-implement ingazange idedethwe ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana so kuyabe kunzima akwehlukaniseni sivumeni ukuthi ku-legislator ama-MPs ama-imprisonment akhona yikho azangena yena leyo mhlanga lazoaniswa khona neParliament sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnankagwa eParliament yikho kama-imprise sasukuma khona hayi loku ayisuye omunye wena kodwa-ke nxa ehambe kukhabhinethi yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-aphoyintayo ukhabhinethi ikanti iParliament akuaphoyinti umnankagwa kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale leParliament yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ePhalamende sisenza inhlelo zonke zePhalamende kodwa-ke umnankagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale lePhalamende engabuya amalunga ethu ePhalamende asukuma amthiye asale i-stranger yedwa khona lapho
hhayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwa
ya ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnankagwa kuliwa lo mnankagwa umuntu sizayenza imisteki esayenza kumgaba esaxotha nalo mgaba umuntu sathiya i-system umnankagwa yi-system ukuthi ungenile ephalamenti umbe kangenanga kuthi i-system yakhe iye-run iparlamenti ongenziwanga lutho orithintshayo so i-budget yena le ibuya nge-system kamnankagwa ngama-policies akhe so lakho kakuvele kulahlwe kuyilayini njengaye nxa elahle
lo ngumnumzana abekezela madumafuzwayo olwela ilungelo likazulu bexoxa endawonye lelunga lebandla le-MTC umnumzana Edwin Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Le Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Iqembu lomdlalo othakazelelwa ngabaningi ngapha kweMelika owe-baseball ele Washington Nationals izolo kusihlwa liphakamisa isicoco se World Series kulandela ukunqoba kwalo ele Houston Astros. iqembu leli elikhangelelwe ukuthi lizaxotsha umqeqeshi walo uDave Martinez ekuqaleni komnyaka kulandela udlala okungaqedakaliyo lokulahlekelwa ngumdlali omkhulu uBryce Harper lonyaka lenze izimanga eHouston. Lanqoba emdlalweni yokuqala iHouston ngeviki ephelileyo 2-0 lanqotshwa emagumeni alo eWashington DC 3-0 lingakabuyeli izolo eHouston. Emdlalweni emibili ebisele liqhube eleHouston okuba qede amandla laqolotsha laze laphakamisa isicoco seWorld Series. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDan Moyo othanda umdlalo lo owebaseball yena edabuka eZimbabwe.
Hayi, yazi into enhle kakhulu ukuthi iWashington Nationals iwine i-championship ye-baseball after iminyaka eminingi bezama besihluleka. The last time abawina ngakhona ngoku-1924 besasengama-senators. So kuyajabulisa kakhulu idorobha lase-Washington lonke nje namhlanje, even nasemsebenzini lapha sibona abaningi bagqoke amajesi awe-Washington Nationals, kusho ukuthi hayi kuyaselebrate impela. Khombisa kwabanye abantu bakubona ukuthi hhayi sengingathi ibhadi leli ade belalo isikhathi sonke lesi kumangalise kakhulu ukuthi bayiwine nge-Halloween. Yikho kujabulisa kakhulu khona lokhu. Namhlanje abantwana think noma besiya kutrick-or treating bazothola ukuthi hayi izithi ziyabe ziziningi kakhulu ngoba injabulo inkulu.
Yes, ngathi-ke nxa bejabula kangaka benzani abanye nxa ukhuluma labo khonapho lapho khona?
Hayi hayi, wonke umuntu nje kuyabonisa ukuthi hayi ujabulile ngempela ngoba sekuyisikhathi eside. Ngathi nje vele yona ngokwayo kuyi-Nationals ingakazi iwini i-championship, njengoba ngisho last time abayiwina ngayo ngo-1924 bengama-Nationals ngaleso sikhathi, babesasengama-Senators. So yinto emangalisayo kakhulu, ngibona abaningi bagqoke amajesi abo awe-Washington Nationals baziqhenye kakhulu ngendlela i-Washington iwine ngakhona.
Ngizwa kuthiwa la uyayithanda i-baseball, eh?
Hayi, ngiyayithanda lami nokuthola amatikiti sometimes ngihambe ngiyobukela lapha e-stadium. So yigame nami esengayifundayo ngokuhlala kwami lapha isikhathi esengisihlalile.
Hello-ke ngoDan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Kusenjalo uJoseph Njanji usethulela impumela imidlalo eyeviki lesimatshumi mabili lathoba minwe mbili edlalwe esigabeni seCasalaga Premier Soccer League lamhlanje emini.
Iqembu le-Highlanders linqobele iyada nge-3-1 emdlalweni weviki lamatshumi amabili lathoba minwe mbili elesigaba seCasalaga Premier Soccer League, okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kumatshumi amathathu lathoba minwe munye. Ngokunqoba lokhu, iqembu le-Highlanders likhuphuke engalaneni yemiklomelo lahlala endaweni yesithupha. Abahlohlele iqembu le-Highlanders uMboneni Ndlovu, Godfrey Makaruse kanye noTinashe Makanda, njalo wonke amagoli iqembu le-Highlanders angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ohlohlele iqembu le-Yada igoli elo ukhipha inhloni ngumgadli uRalph Matema, yena okwadlalela iqembu le-Highlanders eminyakeni edluleyo. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uAndrew Beater de Jong futhi uyathokoza kakhulu ngempumela yomdlalo wanamhla.
Ngiyathokoza ngempumela yemidlalo wanamhla, njalo sesikhangele umdlalo olandelayo. Okungikhathazayo kuba thina okumele sihambe umango omude siya esikodleni yithi esidlale ngolwesine, ikanti iqembu le-Dynamos lona lidlale ngolwesithathu, okutsho ukuba balesikhathi eside esokuphumula.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela esikolweni iHarare ukuyadlala le-Dynamos ngempela viki yezayo. Komunye umdlalo weCasalaga Premier Soccer League odlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos linqobele iTelone nge-2-1. Limpumela itshe iqembu le-Rhinos lihlezi endaweni yesihlanu lile miklomelo yangamatshumi amabili nambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umntaka mali umpalo umpalo fele
isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi kabasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abasebenzisa amandla la kuhle kodwa ijezise abawachaphazayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gando.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.